So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulu kandaba olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesibili mhlazi kuthuma basa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Bayalile ukuthi sizothathwa izihlobo zethu ngakho bayasithwale ngekotraki bayasehlisela eTable. Abanye bethu bayaphumela eHarare njengoba lisazi ukuthi bahanjisiwe ebhekonangale eHarare.
Kukhululwa amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ayisithupha abotshwa etshengisela ngomnyaka ka-2021.
Kusukela emva langama-60s bavele besebenzisa abantwana ukuthi babe yibo abaya phambili kwezokuhlupha abantu, ukuhlukumeza uzulu ukuthi alandele ibazi.
Uhulumende uthi uhlelo lwakhe lokulolonga abasakhulayo abaziwa kakhulu ngodlakela abathiwa ngama-green bomber kuhlelo oluthiwa yi-National Youth Service luzaqala njalo ngonhlangula lonyaka ngemva kokuvalwa kweminyaka embalwa edluleyo. Lanxa emacaweni kuzindawo ezaziwa ngokutholakala kwabantu abayisibonelo esihle emphakathini ngendlela abaziphatha ngayo, kukhanya abakhonzayo ngensuku zalamhlanje ikakhulu abasakhulayo sokwehlukile. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party, EMRP, ayisithupha abotshwa itshengisela ngomnyaka ka-2021 ebulawa yiCentral Police Station esithi adinga umholi waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo akhululwe lamuhla entolongweni ngemva kokupika kusukela ngomabasa kamnyaka ka-2022. Abakhululiweyo babalisa onkosazana Sibongile Banda loBusi Moyo abakade besemlondolozi kobulawayo labo uMnumzana Nkosinathi Ncube, Akim Ndebele, Tainos Nkomo, loLivson Ncube eHarare Central Prison. Abaseleyo ngomnumzana Mongameli Qukuthwayo lomlotshwa lo Welcome Moyo abakhangelelwe ukukhululwa ngenyanga kaNhlangula lomnumzana Maxwell Nkosi owetheswa elinye icala ozakhululwa ngomnyaka ka-2026. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo nkosazana Banda obelubhekise ekhaya.
Kulecala sokuthi siphumele namhla ekuseni bayalile ukuthi sizothathwa izihlobo zethu ngakho bayasithwale ngekotraki bayasehlisela eTable. Abanye bethu bayaphumela eHarare njengoba lisazi ukuthi sasihanjisiwe eChikurubi, amadoda lawa ahanjisiwe khona ngale eHarare, kodwa sesesibuye siphenduke sisodwa omama ababili sisiza emlondolozi.
Lapho nxa usithi abavumelanga ukuthi lithathwe izihlobo zenu, isizathu abasiphileyo yisiphi?
Bathe baba ngumsindo njalo babuya bebaningi.
Besitsho izihlobo kumbe amalunga ebandla lenu le-MRP?
Kusho ukuthi bebehlanganisa konke la malunga e-MRP.
Kwakunjani khona ejele? Laliphethwe njani?
Lapho ngikutshela ukuthi thathani iy'mpahla zenu selisiya e-RR. Abanye nxa ngikhangela isikhathi sonke engihlalileyo bebelungiselelwa betshelwa abafuna ukuya endaweni ende ngobani kwamanye amajele. Kodwa thina indlela esahluthulwa ngayo akungani ngokokhozi sisuswa endaweni. Ngingazi ukuthi ulaka lwabo phezu kwemthwakazi nolwani ngoba kukhanya balobuhlungu balolaka phezu kwethu. Bedinga ukwazi amalunga ephathi nezikhundla zabo. Ungasizange sibatele ukuthi lezi la ngamalunga ephathi konke bekuyihlobo zethu.
Nje Chikurubi laliseyakwenzani?
Bathe kwangikhona bona siyavakatshelwa kakhulu izihlobo zethu ezemthwakazi. Njalo nxa kungenziwa i-family week babe sisho ukuthi kwangikhona abantu abazangena abemthwakazi babe bebaningi kakhulu njengoba singumayini. Njalo abemthwakazi basithumezela ukudla kakhulu okokuthi kona sasi itreti, angazi ukuthi itreti yani ke kona. Kwakhanya ngani siyambuluza. Kwase kuthiwa sikhanyise khathana, bathi imithwakazi engasoze ifike khona. Okunye okulandelayo ikona lokho kokuthi njengoba thina sithi siyimithwakazi, kusho ukuthi thina silwa labolimi lesishona. So sokumele ke siye emashonaland ukuze basikhawulise. Lapho kungenamuntu okhuluma isiNdebele khona, okuyabe kukhulunywa isishona 24/7. Kwakuyindlela yokusizwisa ubuhlungu.
Sesikhuluma ngalo ibandla, kodwa babebuya ukuzolibona belixhasa abanye benu.
Abazange basilashe ngitshela kancane.
Ukuthi kule ngxabano phakathi kwebandla, lakuzwa yini lani lisejele kumbe lokho elibona ingani libandla linye?
Ngikuzwile, kodwa bengisamelele i-debrief singayahlangana kuhle, sokulalaba ababili bevela eHarare. Uyabukuzwa ngamafitshane fitshane. Umuntu lo phela lokuphuma kwabanye ahambe yedwa elezi zathu zakhe, kodwa okwakathesi hayi bebesajabulele amalunga. Ngikhuluma nje mphakathi kwawo, sebesisa ezindlini thina omama bahlumile bahlangabezile edorobheni, sebesithwele basithengele ukudla, basithatha kahle. Labo bayatsho bathi lizikhethele, kodwa okusalayo umzabalazo uyaphambili. Iningi vele kade ngisebenza la eyihlo libuyileyo, okokuthi ngidinganiswele kusho ukuthi bambala abaphume endleleni bayabalwa sibili, ngoba iningi bendlela ensebenzala yilo lesihlangabezileyo.
Lo ke ngunkosazana Sibongile Bhanda, ilunga lebandla le-MRP, iMthwakazi Republic Party, okhululwe lamuhla entilongweni yemlondolozi kobulawayo, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Uhulumende uthi uhlelo lwakhe lokulolonga abasakhulayo abaziwa kakhulu ngodlakela, abanye bebapha igama lokuthi ngama Green Bomber, olwe National Youth Service luzaqala njalo ngonhlangula lonyaka ngemva kokuvalwa kweminyaka embalwa edluleyo. Umphathi Ntambo obona ngezabatsha umnumzana Dino Matshakayire utshele intatheli zindaba ngemva komhlangano wekhabhinethi lamuhla ukuthi bakhangelele ukulolonga abasakhulayo abazinkulungwane ezilitshumi 10,000 phansi kwalolu hlelo lonyaka. Uthe abazangena kulolu hlelo ngabaleminyaka esuka kwelitshumi lasitshiyagalombili 18 kusiya kwengamatshumi amathathu lanhlanu 35. Wengeze wathi bazafundiswa ngemisebenzi yezandla kanye lokuthanda ilizwe labo. Abasakhulayo baphatheke kulolu hlelo eminyakeni edluleyo abaziwa ngokuthi ngama Green Bomber bebesetshenziswa libandla lezanu PF ukutshaya lokuhlukuluza abamabandla aphikisayo ngesikhathi sokhetho. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo Dr. Mthulisi Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Esimbonayo ngalento ngombono wami mina uthi kusivezela njalo again kanjalo kakutsha futhi ukuthi iqembu leZanu PF aliguquki, lihlala liyilokho elikho khona. Lokho ethi nesikwaziyo ngeZanu kusukela lokho eyasungulwayo iyaqala lo mbuso, ilokho iyizanu ayingeke yaguquka. Asingeke nje ngelinye ilanga sivuke sithi sesithemba ukuthi iZanu izoguquka. iZanu yena lesi siyibona konke lokho abakwenzayo ukuletha ama-Green Bomber lawa, njengento bafundisa abantwana izinto eziningi ezithile, besithi bona bafuna ukuthi abantwana babe ngabantu laba esingathi ngama-patriots abasendleleni eqondileyo kwezombuso or kwezokuphila elizweni. Into nje abahlala beyitsho, kodwa siyazi kusukela ngo-1985 kusukela emva langama-60s bavele besebenzisa abantwana ukuthi babe yibo abaya phambili kwezokuhlupha abantu, ukuhlukumeza uZulu ukuthi alandele ibandla. Ngakho-ke esikubonayo nje lesikwaziyo ukuthi iZanu ingakwenza ukuthi ithi yona abantu abasuze bahlukumeze, kodwa thina siyazi, siyazazela thina sodwa ukuthi iZanu isebenza kanjani. Yiyo le iZanu ayisimangalisi, and kumele sibe kwazi ukuthi abantu kumele bazi ukuthi eZimbabwe akulanto ukuthiwa nguhulumende lebandla elibusayo. ukubili lokho yinto yini basebenzelana ndawonye ngathi mase sikulandela kahle ibutho lezibabwe lalokho singathi khona yisizwe istate bese sibuya sithathe lo hulumende izani ngendlela yona ehlela ngayo izinto zonke lezi zinto into yinye
usuke wabhoda ngamazwe ngilethemba wafika la lapho okulohlelo olufanayo olwe national youth service nxa uqathanisa lolwe Zimbabwe yiwuphi umahluko osubonile
Kushiyene kulamanye amazwe maningi nje amazwe amaningi akhuthaza intsha ukuthi ibe phambili kwekubusweni kwelizwe ukuthi bafuna ukuthi abatsha babe khona kuhulumende babe yibo abaphetheyo izinhlelo zegovernment. Kwenzakala emazweni amaningi eRwanda kodwa akufanani okwangale yikho singathi abantu bazinikele elizweni kodwa owalapho ekhaya eZimbabwe ukuthi abantu bazinikeleni eqendini elibusa bazibusele kuzana yikho okufunakalayo. Yumehluko nje labanye amazwe.
Lo ke ngumnumzana Mthulisi Mathuthu ocubungula izombusazo beqoqa icingweni lo ntungameli inkomo Studio 7 ekwele Bilitani. Ukwezimayelana leMelika umahluli wedalela eNew York useqhelise isinqumo sokuba owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump engazathuka iziphathamandla zenkantolo kulandela ukuhlambaza uTrump akwenze laba bantu izolo enkundleni yake yokuxhumana ethiwa Truth Social. UTrump uthuke indodakazi yomunye umahluleli owahlulela icala lokufumbathisa owesifazana okuthiwa wayala emacansini leziphathamandla zomthethwandaba. Akusiko kwakuqala ukuthi uTrump avinjwe ngumthethwandaba ukugcona iziphathamandla zenkantolo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Ngicabanga ukuthi umnumzana uDonald Trump uzibona ungathi uphansi kwengcindezi enkulu kakhulu ingcindezi yokuthi ngapha ubhekane necampaign ngapha ubhekane nomthetho umthetho omcindezela kakhulu esikhwameni sakhe kodwa ke futhi ngokumazi kwethu ivele indoda engalayo lento okuthiwa ikukhetha amagama nxa ikhuluma ikhuluma nje isinobi kanjani ungathi akuyena umuntu osezingeni lobumongameli kodwa ke ikakhulukazi uphansi kwayo ingcindezi enkulu kakhulu ngoba uma kuyukuthi lokhu engakubambanga kahle kungalimaza i-campaign yakhe futhi nje kusengayilimaza kakhulu ngoba nxa ngabe kuyukuthi engazithibanga olimini kukhona abantu abangambona njengomuntu ongahloniphi ingalo yomthetho kube sokusiba ngezinye zezizathu ezingenza ukuthi afulathelwe ngabavoti. So lokhu kudingeka ukuthi azilungise ukuze abamlandelayo ubambone njengendoda elesizotha ehlonitshwayo ehloniphayo futhi.
Ye kodwa siyabona ucwaningo olukhitshwayo luveza ukubana ulakho ukunqoba umongameli Joe Biden.
Yebo kambe okunye sizananzelela ukuthi ngicabanga ukuthi iqembu lamademokrati kukhona elingazange lakubhekisisa kahle kakhulu ngoba umhlaba ungathi uyananzelela ususiya kakhulu ekuthenini uthande ubutsha bobumongameli uBiden usekhule kakhulu kulesiyana isikhundla enye yezinto esisebenza ukuthi yena abantu beAmerica bambone engasafanelanga ukuthi ngabuya qhubeka ukuthi abumongameli ngicabanga ukuthi lokho kwaba sephuthene lenziwa yili qembu lamademokrati ngoba yebo kambe uDonald Trump naye umdala kodwa ke unganeno kodwa ke siphinde sibone futhi ukuthi uDonald Trump kwasekuphumene kwakhe kwaba khona ukukhonona okukhulu kakhulu kubantu beAmerica ngoba zange bakubone njengomuntu owadliwayo babona ungathi kwaba khona ukukhwabanisa kwamavoti lokho nje kukodwa yebo kambe sesingababona amaAmerican befuna ukuthi lokho ababekutsho ngesikhathi kungena uBiden bakufezekise nje ngokuthi kwakuliqinisa ukuthi kukhona unyawo lwemfeno lwabakhona okhethweni olwakhetha uBiden
Loke ngumnomzana Zenzo Nkomo olandela izombusazo obekhuluma icingweni le Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Lanqa emacaweni kuzindawo ezaziwa ngokutholakala zilabantu abayisibonelo esihle emphakathini ngendlela abaziphatha ngayo kukhanya abakhonza ngensuku zalamhlanje ikakhulu kwabasakhulayo sekwehlukile. UTobias Mudzinga usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Izolo abazali bebekhuza abantwababo besipha isibonelo sokuziphatha kuhle kwabasakhulayo abesilisa lamantombazana abakhonzayo ngoba bebebonwa njengabatsha abalembeko abaphila ngokulandela imilayo kaNkulunkulu. Kodwa isikho sokusenzakala kulezi nsuku. Ukhula kwaShezulu osakhulayo ohlala eHarare uthi abatsha sebefihla izenzo zabo ezimbi ngokuya emacaweni.
Indlela esingcono kubo ukuthi bona bahambe becatsha ngendaba zenkonzweni ngoba engacatsha enkonzweni esenza ubungini mbani bazathi ulobuntu ngoba engumuntu okhonzayo. Yikho ke abantu abatsha sebefuna bafundiswe bephakathi khona ngale emachurch akhona ngoba bengayekela ukufundiswa ubuntu lokuziphatha sizathola sinephutha elikhulu.
UCalistus Moyo ohlala eMkhoba eGweru esabelweni senkabazwe uyakufakaza lokhu esithi abatsha abaningi abakhonza uNkulunkulu yizigangi ezimangalisayo.
They pretend ukukhuleka abantu laba emini bakhanya ingani ngabantu abaqondileyo njalo abanconywa umphakathi kodwa lithuni langa babamba imisebenzi omisamathi emlonyeni. Mina ngithi ukuya echurch akutsho ukuthi umuntu useholi. Ngibona ontanga abaningi abayenza imisebenzi emihle kodwa bengayi emabandleni.
UGugu Dlodlo osakhulayo okhonza eSabatha owasungula inhlanganiso eIgugu Lethu Foundation uthi abaningi bafuna abatsha abakhonzayo beziphathe njengengilisi. Uthi akulanto enjalo empilweni.
Abantu abatsha emachurch basezengabantu, they are still humans and they are still susceptible to the same societal influences esizibona phandle. Okunye futhi there are some unrealistic expectations afakwa ebantwini abatsha emachurch. Yikho kugcina ku-create feelings of guilt, shame, especially when those standards are not met.
Kulabanye abasola izenzo zabatsha laba besithi kubangelwa ikugugudeka komnotho weZimbabwe okwenza bengalandeli amasiko esintu. Kodwa umzali ohlala kobulawayo unkosikazi Virginia Magigwana uthi kwesinye isikhathi ukuzalelwa lokukhulela enkonzweni kungaba lakho kusengeza obugelekeqe kwabanye abantwana.
The moment kuphele zuzu isikhathi sokuthi ayephathini kumbe emthadweni wakomakhelwane afike khona ngala afice kunato angathesta kawani yena nguyoselala khona ngoba yena vele kakwazi kakujayelanga kunjengenje ungahlala uyivalele eyadini the moment uyivulele uthi phume phandle iyagijima igcwala indawo yonke igijima isabalale ngoba ihlezi njani ivalele.
Ingcwethi esebenza lentsha njalo ekunhlanganiso eZimbabwe Christian Alliance umfundisi Kuseni Sibanda uthi kungaba lusizi nxa kuyikho ukuthi abaningi abatsha abasemabandleni sebewona okwedlula abangakhonzi uNkulunkulu.
Umsebenzi wethina njengamabandla omningi ukuba ivangeli lethu silenze libe livangeli elingabe abatsha belizwisisa silifake njalo ngezingolimi olizwisisa ngabatsha ukuze ivangeli lethu libaguqule libatshintshe impilo zabo.
Kuvamile ukuzwa abasakhulayo abangakhonziyo besithi bona bangcono kakhulu kunalabo abasemacaweni ngoba abaqambeli uNkulunkulu amanga. Kodwa ezinye ingcwethi ezicubungula indaba zabatsha zithi njengoba abantu befunda okuhle nxa bebona okwenziwe ngabanye ikakhulu abahambelana labo pho ngubani ozafunda komunye njengoba abatsha abakhonzayo lalabo abangakhonziyo sebeyiziqoqodo bonke. Uphenyo olwenziwa ngomnyaka ka-2019 yizikhucamfundo ezidlelana lenhlanganiso eyacubungula indlela abatsha abakholwayo abaziphatha ngayo e-Multidisciplinary Digital and Publishing Institute lwaveza ukuba abantwana abaleminyaka esuka kwelithumi kusiya ithumilane balakho ukuzibamba kulalabo abangalandeli ukholo lwesiKristu. Lwaveza njalo ukuba asebeleminyaka elithumi lanhlanu kusiya phezulu abakhonzayo balakho ukulandela amasiko omdeni wabo kule milayo abayithola enkonzweni. Uphenyo lolu olwenziwa kwele Melika lulakho ukuba kalulani lokwenzakala emulini zabadabuka kuzwekazi le-Afrika lezinye njalo indawo emhlabeni wonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzinga.
Uhulumende uthi uzasungula uhlelo lokunika abantu abalambayo ukudla ngoba iningi labo kalilamali njengoba amasimu acha ngenxa yesikhudumezi sokugugudeka kwemkhathi ese-El Nino. Lokhu kubikwa ngumphathintambo wesabelo seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo othi abanye sebebanjwa ngamandla ukuthengisa inkomo ngesaka lomumbu kumbe imali ephansi kwenkulungwane ezintathu zamarand ukuze banakekele imuli zabo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi idola leZimbabwe ligugudeka ngamandla. Umoyo uxoxe lo Gibbs Dube Studio 7 ngalolu daba.
Ndlala ikhona ikhulile and asikho eMathebeleland region kuphela kule ndlala khona khona ku-ithayile ize lonke kaleke ukuthi uhulumende sephume ngama-measures kodwa kuqalise ngiwana olalungu pre-social welfare kubhalwa nebhugogo lama-vulnerable ama-child aided families but from next week kuzaqalisa amasebhuku la i-social welfare kubhalwe almost imizi yonke ngoba kula muntu okuthi ungcono lonyaka bonke abantu kukhanya kulohlupho olumangalisayo lenza ukuthi abantu bencedeke benyezwe nguhulumende ukuthi bethole ukudla kusiya ngokuthi umuntu lefemili enganani nxa ula umama labenzela abantwana ababili uyakuthola khona ukukudla nxa ungubaba ulo mama ulabantwana kumbe afika -8 uyakuthola ukudla okulingana kusiya ngefemili yakho ukuthi inkulu okunganani.
Ye, siyabona Moyo ukuthi kule ndlela emangalisa kakhulu. Nxa sesikhangela futhi sijula siyabona ukuthi abantu abaningi ukuze bebambe idola kuyahlupha pho baphila ngani kulezinsuku njengoba lesifuyo kuthiwa asabizile ngentengo enkulu kangako.
Kunzima kumangalisa kunzima kunzima ukuhulumende sengenela ukuthi abantu bethole ukudla ngoba izinto ezifuyo akumanga kuhla kulatshani yakwazi iminyaka eminingi edlulayo nangakule drought siqalisa ukubona uduko lwendlala yezifuyo kumbe lwabantu ngabo-ogasetembu but kathezi vela kula lutho zispeak le nkomo sezidobha khonokhu nje kwakumilile kwahle kwawoma kungakavuthwa so sikhangelela ukuthi lakho kuzaba le ndlala ezifuyo kube le ndlala yabantu lenyaka so kulobunzima and yiko uhulumende sethi umabe program ukuthi elithi kugejwe amabholu kumbe lapho kulamabholu khona kufakwa ama-card data scheme ukuthi kuthelele kuzingadi ukuthi abantu bethole okokudla le nkomo mpe isedikane zithole igreen nedile lokho zenda manje kunakho.
Ye, singathi vele kule mgodi siyakhumbula ukuthi enye amandlovu kwakugejwa sibile kule mgodi eminingi lapho imigodi eminye injani nxa sikhangele egula likabili sikhangele ephumula kujalo kuoma kakhulu pho lonyaka nxa kunjalo izibholane ziyasebenzeka
kunzima sibili kunzima yeko kathesi uhulumende sethe identify ama-high yield bores lana angapheliyo kufakwe khona ama-solar pump ukuze abantu bethole amanzi okunatha le nkomo zithole okunatha ngoba kuzawoma okungamachibi sekuwoma vele angubamba amanzi so inkomo zizahlupheka kakhulu labantu so yikho kuzanakala uhulumende ukuthi kufakwe ama-type daughter scheme ukuze inkomo zithole amanzi eduzane zingahambima ngomidi kuma vele kungalakudla labantu labo bethole ukuthi bezincedise ngevillage by village ukuthi kubelani kungamagadeni ukuthi abantu bethole iy'chebo lakuo.
Ye, nxa sikhangela-ke kule nhlanganiso ezizimeleyo yini lazo sezingenele khonapho ukuze ncede.
Yes, uhulumende se-invite ama-stakeholders wona benhlanganiso ezizimeleyo zodwa ukuthi zibuye zisebenzele uhulumende ekuzameni ukuthi sizame ukuvikela indlala leyo kanti.
Alo-ke ngumnumzana Richard Moyo umphathintambo wesabelo seMathebeleland North obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Okwamanje sengidedela imuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli umbono elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 77 ngabe ngishona ndokazi ukuthi umnyaka lo siyaphelela ngokwavama ukuthi sikhala mpela ngincedise kakhulu abantu umhlaba ubhokile kunzima lo nyaka kunzima mpela abantu sithwele ngicela mpela ugovernment angenelele kakhulu mpela.
Siyabonga Studio 7 siyabonga lisethulela indaba ezimnandi ngayilapha e-South Africa ngikhayambiyela solukubane igama ngusurrender Moyo.
Ye Studio 7 ungabona usapota nalo usapotela izano kusegcekeni uChabangu wathatha ilungelo labantu walisalenda kuzano i-opposition ayisekho ngendaba kaChabangu abantu bevuma ukurojwa nguChabangu etieni uyalungisa uChabangu esebenzela izano imbonelelo ubani lepupu le ayikho into eyenziwa nguChabangu ma usapota uChabangu wohle uphume egcekeni nje usapotela izano ungatshoni uhle uphume njengodriver we-creditor
basakazini nje Basakazi, mina ngithi nginombuzo ke. Nginombuzo ngeSADC. Ukuthi kathi yona iSADC imele le. Ngoba iSADC ikwazi ngihlopha ukuthi zanoPF yariga ama-election. So nanki zanoPF yaqhubeka iyabusa. Kumbe yona iSADC izanoPF. Ayisawali phela kudala izanoPF orovothwa kodwa kuneSADC ebheke wona lama-election. Yona imele leni leyo SADC. Umbuzo wami la. Ukuthi leyo SADC imele leni. Kusho ukuthi ayisizi ngalutho. Ngoba kudala zahlupheka. Mustete something yes. Kodwa leyo SADC ikhona. Kuthiwa hayi iSADC yezobheka ama-election. Kukhishwe umuntu wako phikuphi kubo Zambia yezobheka ama-elections. Kodwa izanoPF singayivoteli libe liwin. Hayi umbuzo wami lo. Kuthi yona iSADC yini. Kumbe iSADC izanoPF vele. Ngoba isakwazi.
Studio 7, basakaza abahle. Hey, siyabonga ngendaba elisinikeza zona. Hayi, ndina ngolo sisi lokuthi akunathulo uthi yena yeye. Okuyobhize defend amashona, I'm sure uqombe isishoneni. Ngahambe ezalela amashona la ngabulukhe mbuluzela namandebele la. Kayekele ukuthi simbuluzela, singasifuni intuthu amashona. Yena ngahambe ezalela amashoneni khona la. Yandi fa amashona akhe lawo. Kanye wathanda. Asuke ukuthi emandebeleni lapho.
Siyabingelela Studio 7, siyabonga kakhulu umsebenzi. Kuhle kakhulu wenza eSenegal, siyabongela. Kodwa ke abantu beSenegal baphila ngcono kakhulu kunabantu baseZimbabwe abakwanise ukhipha i-ruling party lebephethe eSenegal bafaka opposition. Kodwa abantu beZimbabwe babezame ngakho konke okusemandleni ukuthi bakhiphe iZANU-PF, kodwa ngoba iZANU-PF yazifaka wena ngokwayo and abantu beZimbabwe abasenalo ithemba lokuthi opposition izakwazi ukuthi ifakwe yibo ngoba intando eningi omnanga kwasebayecisha kulelo lizwe and lamazwe Africa wonke ngathi nje ayasiflightela. So thina singamaZimbabwe sokumele thina sizethese ijogwe lokubona ukudlala into eyenzakale eSenegal siyayenza yenzeke ngoba ilizwe lethu kaphe liyakhona kumnyama ngaphandle nakubethi sizolikhanyisela. Siyabonga.
Hayi vele sikhuluma iqiniso, ilizwe ngeke libuse ufana lomnangagwa so ngoba kokuqala vele kawuyazi lutho ngokubusa abantu. Okwakuma uzothi ayikubusa abantu ukubulala abantu kuphela, ukuthumba abantu, ukuhlala ubulela abantu, utshontshela abantu kuphela, ngoba vele kulamuntu okufunayo, akulamuntu okuvotelayo. Kavotelwa ngomuntu phela umuntu lo. Kasiwayi uma kuthi umuntu wakhona ukhuluma into ukhuluma ngokubulala kuphela. Kumanje ufilta ama-t-shirt enyezi imalentsha imali entsha uthone kahle kahle ngoba kakusebenzi kakusomali lokuya, akusebenzi kakuthengi kakusomali. Abantu bahlala kubela kungcwela amasaka njengamanje kungcwela amasaka kakusasebenzi sebeluzile abantu beluza abantu kuze kube nini.
Lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lani lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu nxa lifuna ukuthunyelwa isicelo sokuthi lithunyelwe lithunyelwe inhlelo zethu nge-WhatsApp thumelani ku +1 202 465 0318.
Zakulimaza ngebeat singena isikhosana pheli. Ingoma leyi ikhiphe ngomnyaka omusha. Ingoma leyi ikhuluma ngesomiso kule virus efikileyo elizweni. Abantu bayakhala ngomkhuhlane, isimanga yokuthi nithengilele ebuthongweni ngaphupha. Uba uMadlela khuluma laye ngomkhuhlane, sakhuleka wasempendula wasesithi Sikhosana Bendi sambe sirekoda etawuni ingoma yakho khona izaphela i-virus. Ingoma leyi ikhiphe ngomnyaka omusha. Ingoma leyi ikhuluma ngesomiso. Ubaba nomama ekhaya bazwanani, emakhasini bayaflathelana. Abantwana abasafundi esikolo, amahofisi avaliwe. Ngikhulumile
isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. Kukhululwa amalunga ebandla le-MRP ayisithupha abotshwa itshengisela ngomnyaka ka-2021. uhulumende uthi uhlelo lwakhe lokulolonga abasakhulayo baziwa kakhulu ngodlakela olwe National Youth Service luzaqala njalo ngonhlangula lonyaka. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilali.